security base iyarefuse any time soon 2 million United States through down the road cars ukulungisela kube lungisela ukuhlimiza
bona basuswa nini basuswa kungakakhiwa imizi yabo isilungile
kuyakhiwa idem alihablokwa ukuthi libamba amanzi ukuthi kuaffect abantu amanzi angaze abe khona abedlula ngaphansi akukablokwa ngoba lokhu idamu lokhu lisayakhiwa alikapheli but yenza on the process lisayakhiwa kulungiselelwa bona abantu ukuthi belokhu ze behlaliswe kuhle asoze liblokhwe idamu abantu imizi yabo ingakapheli ukuyakhiwa
ke sakhuluma le nhlanganiso ezizimeleyo ezithi sezilibhalele njengohulumende ukuthi lizinxuse lazosebenzelana ukwenza ukuthi lazo zilixwayise njengama-stakeholders inanzelelwa ukuthi liyalandela iziqondiso ze-United Nations lakho konke nxa abantu besuswa lithini ngalokho
okay yes akuright ababhale bebhale bengabisa kuhulumende akula problem obviously uhulumende ufuna ukusebenza lengatsha zonke ezifisa ukusebenza layo
ye kodwa i-master plan liyana umnumzana Masuka abekhuluma ngayo selilayo seliyibonile ukuthi ngempela kuzaqhutshwa ngemfanelo
i-master plan isikhona isiredi because of shortage of ama-resources sometimes kuphuza ukurelease ama-funds but idamu liyaphela ngoba kuyasetshenzwa kuground
kubusyibe
sikhona ngale kuthiba kuyasetshenzwa
umhlangano ebelilawo kuyini okunye livumelane khona
ya sivumelane kakhulu khonoko kade siwaredi ngakhonokho okwezakhamuzi ukuthi ama-funds ukuthi erelease masinyana ukuthi kuyeqasa kulokho but ama-site everything seku-identify abantu abazakuya khona bayakhelwa khona imizi yabo befakelwe la manzi everything khona ngayo.